Lokhu kuphume emkhosini wokuphiwa izithupha zokuphutsha izifundo kwabongi esibhedlela sesale Mugabe Central Hospital eHarare ngumphathi ntambo obona ngezempila kahle umnumzana Douglas Mompeshora.
I'm also pleased to inform you that the government is aware of.
Siyakwazi ukuthi kuningi okuluhluphayo njengabomongikazi, kodwa uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukulungisisa. Umsebenzi eliwenzayo umkhulu kakhulu, njalo kudingakala ukuthi ubhadalwe okufanayo.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi umlomo kahulumende we-ZANU-PF kawugcwalelwa mfula.
Uhulumeni uqamba amanga akasoza improve imali yonke iyathathwa isetshenzini kofazi nabanye abantu abangelamsebenzi lokuthi ifakwe ku-health. Angilathemba lokuthi uhulumende lo esilaye engaqakathekisa indaba zokuhola kwabomongikazi namadokotela lokuthinga imitshina efunekayo ukuze izibhedlela zisebenze kuhle.
Abongi kwele Zimbabwe babikwa behola amadola emelika angamakhulu amabili lengxenye $250 ngenyanga kanye lezigidi ezimbili zedola leZimbabwe, $2 million, okuliholo abathi liphansi kakhulu elingenele ukuziphilisa bona lemuli zabo. Ingcwethi zabakumsebenzi wezempilakahle zithi iholo eliphansi elitholwa ngabongi kanye lokusweliswa okokusebenzisa okwaneleyo emsebenzini yizo ezinye zezizathu ezenza ukuthi bebaleke ekhaya besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Omunye umongikazi ophiwe ugwalo lokugqiba izifundi zakhe emkhosini wanamuhla, unkosikazi Sithembile Hobe, uthi baqakathekile kakhulu abongi.
Ama-midwives aqakathekile kakhulu ngoba uyabona abantu omama abazithweleyo nxa bengakungashelakalo umidwife bayazalela ezindlini, so kwenza ukuthi bahlangane lama-problems ekuthi kwesikhathi yakwanisa ukugida kakhulu afele endlini.
Kodwa omunye njalo umongikazi wakobulawayo, unkosikazi Thembelihle Masuku, uthi usenyampa inhliziyo ngokuswela umsebenzi elizweni.
Mina sengile 3 years since ngagraduata, but angathola umsebenzi obambekayo. Ithemba seliphela ukuthi ngizazuza yena umsebenzi kumbe ngizabelokhu ngihlezi ngikhaya. Kusengicabanga ukuyadinga phandle kwelizwe, ngizwa kuthiwa eNamibia e-UK kuyatholakala imisebenzi. Yikho esengicabanga khona ukuyazama khona inhlanhla.
Unobhala wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi uhulumende kumele aphange alungise inhlupho zabongi ukwenzela ukuthi bengabalekeli bonke emazweni.
Nxa udaba lwezimali zeholo lungalungisiswa kanye lokutholiswa okokusebenzisa okwaneleyo, inani labomongikazi abaphuma elizweni lingaba lilutshwane. Kufuna ukuthi sikhulumisane sisebenze ndawonye ukuthi singalahlekelwa ngomongikazi.
Ikomishini ebona ngezempilakahle, e-Health Services Commission, yakhipha ugwalo olwaveza ukuthi nyakenye ilizwe lalahlekelwa ngabongi abafika inkulungwane phose ezimbili, 1700, besiya emazweni agoqela iBrithani, Canada, Australia, leMelika. Kodwa bayamsola uhulumende abanye abongi besithi usephuza ukubatholisa ingwalo eziqakathekileyo ezilakho kube nelisisa ukuthi bedinge imisebenzi kwamanye amazwe. Namuhla abongi abaphezu kwekhulu 137 baphiwe izithupha zokugqiba izifundo esibhedlela sesale Mugabe Central Hospital esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguThobias Mutsingwa.